Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Selinga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 9 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela ukubanjwa leli gciwane kwabantwana bezikolo zesigodini abangamachumi amahlanu lanhlanu.
Sasikhume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlula imbucazwe lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli.
Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi seziza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki.
Hayi, lami ngivumelana lawo ama-civil servants uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasindawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasapota njalo.
Umeli webudiriro edalele parliamente umnumzana Costa Majingauta webandla le-MDC Alliance umiswe emthethwandaba kamanje eHarare namuhla esetheswa icala lokudlwengula owesifazane.
Kodwa bangaki abantu abezanu abayephula imithetho ye-COVID? Asikezwa ngitsho lo yedwa umuntu wezanu osebotshiwe ngenxa yokwephula ama-restrictions e-COVID, kubotshwa abantu be-opposition.
Umyeni wendlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth uPrince Philip kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lilako ukumemetheka ezikolo zelizweni jikelele kulandela imbiko ethi abafundi abedlula amachumi amahlanu 53 ezikolo ezimbili ze-Sacred Heart eze-secondary le-primary esigodini ezansi emaNdebeleni sebebanjwe igciwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labafundi laba ngabesikolo se-Sacred Heart High, kuthi ababili bafundi esikolo se-Sacred Heart Primary kanye lezisebenzi zalezi zikolo ezimbili. Obona ngokukhitshwa kwembiko kugatsha lwezemfundo, umnumzana Dawungana Ndoro utshele umsakazi we-Studio 7 uthi lezi zikolo kwamanje zivaliwe kwe-quarantine njalo abezempilakahle bakhonale.
The school is currently
okwamanje lesi sikolo sivaliwe ukuze kunqatshelwe ukumemetheka kwaleli gciwane silandela konke okumele kwenziwe
the Ministry of Health and Child Care.
La nxa kulamaviki amathathu izikolo zivuliwe, iningi selilokwesaba ukuthi izikolo zingadala ukumemetheka kwaleli gciwane ngamandla ngoba iningi labafundi lingalandeli iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane esikolo. Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, ezansi eMandebeleni, uthi uhulumende uvule izikolo lanxa bekusobala ukuthi bezingakalungeli ukuvula.
Sasikhulume kabanzi kakhulu ukuthi izikolo zingakavulwa, ababalisi labantwana kumele bayehlula imbucazwe lo. Manje kukhanya ukuthi uhulumende lo kalaleli, njalo futhi sikhangele ukuthi sizathola ama-cases amaningi awe-COVID nxa uhulumende yonke engasilaleli.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Thandeko Zimkandla oyisakhamuzi eGwanda njalo wake waba ngumbalisi othi iningi leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane kazilandelwa ezikolo.
Kanti njalo bona ababalisi balakho yini okuvikela abantwana labo bazivikele emkhuhlaneni lo? Angithi ngabe kulendlela zokuthi wonke umntwana nxa efika izikolo zivulwa ahlolwe sibo lokuqondileyo uhulumende wenza amawala engafakanga ukuvikela abantwana lababalisi labo bongasebenzi ezikolweni indlela zokuthi baphephe.
Umqondiso gatsha lwezempilakahle zansi emandebeleni unkosikazi Rudolph Kotsore kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwatholakala abangamachumi ayisithupha lasithoba minwe mbili 68 belegciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 166,543 asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,814 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela nyakenye. Abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ababesaziwa ngelokuthi Apex Council bathi amalunga abo akasenelisi ukuya emsebenzini nsuku zonke, ngakho bazoqala ukusebenza okwensuku ezimbili nje kuphela ngeviki kusukela ngomvulo ozayo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngabomanyano we-ZCPSTU encwadini yabo abayilobele unobhala wogatsha lwezisebenzi zikahulumende u-ambassador Jonathan Utaunashe ngemva komhlangano oyenzwe izolo phansi kwedale le-National Joint Negotiating Council, NJNC, ogcine ungasaphumanga lalutho olubambekayo phakathi komqhathi lezisebenzi phezu kokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende zingezelelwe ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubikwa ezinikele ungezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%, eqala ngokubatholisa isilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu 25% kuyonale inyanga, kuthi isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% ihlawulwe ngenyanga kaNhlangula. Kodwa abangenele umhlangano bemele izisebenzi zikahulumende bathi bafuna iholo labo libuyele kulokho elaliyikho khona ngenyanga kaMfumfu womnyaka ka-2018, lapho izisebenzi zazithola iholo elingaba ngamadola akwelemelika angamakhulu amahlanu $500. Umsekeli kanobhala we-ZCPSTU uMnumzana Gibson Mushangu ulandisa kabanzi ngale ndaba yokuthi izisebenzi zikahulumende kazisanelisi ukuya emsebenzini malanga wonke ngoba imali eziyitholayo inganeli indleko zazo zansuku zonke, esithi ngoba eziyitholayo kayifiki la kusilinganiso samadola emelika angamakhulu amabili 200 ngenyanga.
This year run until such a time the government addresses our
lokhu sizakwenza kuze kube sekufike isikhathi lapho uhulumende azoluzwisisa khona lolu daba lwethu lokungenelisi ukuya emsebenzini. Kasiki kumnika isikhathi thina sokuba akwenze nini lokho. Sekukuye njengomkhathi ukuba aphange alungisise lolu daba ukubona ukuthi luyalondolozwa lolu hlangothi lwezisebenzi zakhe.
Uzulu wedolobha leHarare lakwezinye indawo zelizwe lonke jikelele uthi lanxa kuza kuba kuhlungu lapho izisebenzi zikahulumende zingasanelisi ukuba semsebenzini sikhathi sonke, uvumelana lenyathelo elithethwe yi-ZCPSTU. Omunye wabo kungumnumzana Victor Dube wasemzini weBudiriro 5 eHarare.
Izisebenzi zakhe azitshongo ukuthi sinike imali engekho. Imali ekhona, imali yona le abayikhuluma ngayo ukuthi iminyaka ephelileyo kusasebenziswa emazweni angamayusa la babehola ihola elifika kuma-500. Kodwa kathesi bona bathi hayi ungasiniki i-increments, funa yena leyo imali yona le i-500 kodwa siyifuna ikumali yona le eZimbabwe. Yinto nje eyodwa. Kodwa uhulumende uyehluleka, uyaqila abantu bakhe. Nxa eqila izisebenzi zakhe angazi thina abantu makhaza uzasenzana njengoba wasiqila kudala.
Kwasekelwa ngumnumzana Silas Mtombeni wasemzini wePhumula South kwaBulawayo.
Hayi, lami ngivumelana lawa ama-civil servants uma ekhala esithona iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu, alibasindawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi baqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende. Siyavumelana lakho, siyabasupporta njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana. Kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda. Siyavumelana lakho thina.
Amazwi kaMthombeni agcizelelwe ngumnumzana Adwell Dube okhuthaza uhulumende ukuba alulungisise ngesiphangiphangi lolu daba lweholo lezisebenzi zakhe.
Mina ngombono wami ngibona njengani into eyenziwa ngemasevisini i-right kakhulu, because hey, abantu abathile nzima kakhulu, hey, sukusikhathaza kakhulu, because hey, i-government kumele ilalele into abazikhulumayo bangaphunguthula nje. Ngombono wami, ah, ngikhathaza kakhulu. I think this time ababuye lombono o-right kakhulu. I think that i-government izazwisisa.
Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi akuba mangalisi osekusenzakala, ngoba kuyikho abavele behlezi bekukhuluma sonke isikhathi ukuthi zilungiswe indaba zeholo lezisebenzi.
Uhulumende kumbe abaqhatshi nje kababhadale imali ababezibhadala kungakaze kubuye i-RTGS, esingathi ngesilungu ukurestore ke i-purchasing power yezisebenzi zonke nje. Yikho kukhalwa izisebenzi zonke, yikho kukhalwa ngabantu bonke nje ukuthi imali zethu esasizihola kungakazeke kubuye lokhu ke okwabuya kwabhidliza esasikuhola, yizo imali esizifunayo.
Lumsakazo awusazange wathola okuvelela kwabogatsha lwezisebenzi zikahulumende, njengoba unobhala wakhona u-ambassador Jonathan Utaunashe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo engasabeli locingo. U-ambassador Utaunashe utshele abephephandaba le-Sunday Mail kuviki ephelileyo ukuba uhulumende uzimisele ukutholisa izisebenzi zakhe zonke iholo elingcono, esithi kodwa lokho sekuza kuya ngakutholayo uhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Obenye wendlovukazi ngeNgilandi uQueen Elizabeth, uPrince Philip kasekho. Umuyi obele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 ubesazakala ngokungakhethi amabala akhe, ikakhulu nxa ekhuluma ngabampofu labensundu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, umnumzana Difa Wajabi Bango, ukuze sizwe okwenzakala kwele Ngilandi kathesi ngesikhathi sokulungiselelwa ukufihlwa kukaPhilip kulandelwa imikhuba yesikhosi sakhonale.
Ubhubha wakugande kukaPrince Philip kuyinto njengoba sisazi ukuthi ukutshona kwabantu abaku royal family kuba lombandela thize, noma ngithi kuba le kuba le effect ethile emphakathini, ikakhulukazi kibo bona laba abe family ka Queen. Kodwa ke abanye abantu nje phandle nje, abanye abantu abanengi, abantu baziphilela impilo yabo ngokufanayo njengasuku zonke. Sokusiba khona ngale khona ngale London esidikidikini lapho kusuka khona kube ukuthi eparking Palace ilapho kusuka khona kube sekusiba lokutshengisela okunengi, okutshengisela ukuthi abantu balahlekelwe ngumuntu bekade bemhlonipha.
Bakhona abathi uPrince Philip ube yindoda elobandlululo ikakhulu ngomhlobo. Kukhona yini wena okwaziyo ngalolu daba?
UPrince Philip ube yindoda ebengathi akakuthandisisi kahlehlehle, ngoba singakhohlwa njalo ukuthi labo abantu umuntu omdala owazalwa ngalezi nsuku lapho kwakusa ababesa abakhula bekhula ngesikhathi soncindezelo lwabantu abamnyama, ukuthi abantu abamnyama babengakhangelelwa ezingeni elihle. Okungawuthi ukuye kwavusa umsindo omkhulu kakhulu indlela ayiyo yona, le ndlela kade ziphatha ziphatha ngayo ukukhulukazi kumalukazana wakhe laphana unkosikazi kaHarry okunga ukuthi kwaze kwagcina into yakhona ihlupa kakhulu kwagcina sibona noma sebeyikhuluma la kumabona kude ukuthi ilapho kwasukela khona uhlupo konapho ukuthi wacabanga ukuthi ngokuphatheka kwakhe ngesikhathi sesisibhedlela umalukazana wake wathi hambe siyakhona ngale watshengiselwa kamhlophe nje ukuthi bayamcwasa ngokubala njalo bazitshela ukuthi akasoze abe lemfihlo yokuthi afihle ukuthi uya ukuthi uphathekile kwabe lesigameko eziningi kakhulu esasizibona senziwa nguye Prince Philip laphana ukutshengisela khona ukuthi abantu abomunye umhlobo akabathandisisi kahle utshengisela ukucwasana ngokubala obusegcekeni.
Umnumzana Difa wajabi bhango isizalane seZimbabwe isihlala kwelebhilitane. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon khona le ebhilitane. Live Talk lamhlanje sixoxa ngendaba ezichiyeneyo eziphathelane lokwenzakala elizweni leZimbabwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izipepheli kwele Kenya zamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esimise uhulumende ukuthi avale inkamba ezimbili zeziphepheli. Ugatsha lwezenzakala elizweni leli lwanquma ukuba inkamba yeDadaab leye Kakuma ezileziphepheli ezivela kwele Somalia leSouth Sudan kumele zivalwe. Inkulungwane zabantwana abazihambela bebodwa lokhu ziqhubeka zisiya emngceleni welemelika leMexico lapho abafika bevalelwe emngceleni lo bedinga ubuphepheli kwelemelika.
Inhlanganiso yeTobacco Industry and Marketing Board ibikwa isithi ikhangelele ukuthi ukuthengiswa kwegwayi kulethele ilizwe inzuzo enengi lonyaka ngoba kune izulu eliningi. Ukuthengiswa kwegwayi sokuqalisile kodwa abalimi basola ukuthi intengo yalo iphansi kukanti abasoze bethole isilinganiso esiphezulu senzuzo yabo ngemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya ukuthi igwayi leli lingawukhuphula umnotho welizwe sixoxa lomnumzana Masimba kuChera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Lonyaka ngibone kuzoba lo mehluko nxa sikhangela ukuthi igwayi lithengiswa kanjani lapha eZimbabwe. Sizwe i-Reserve Bank ikhuluma isithi izabhadala enye imali angama-US dollars then enye yangkhona angama-Zimbabwean dollars. Bebekwenza khonokho sile minyaka emithathu kumbe emine besenza ngendlela leyo. So angiboni utshintsha lonyaka, njalo ngibona njengani igwayi lilokho liyilo sibili elithenjiweyo lapha eZimbabwe ukuthi liyaletha inzuzo imali yama-US dollars eningi kakhulu. Ukwedlula konke ikakhulu nxa sikhangela ukuthi laphana besuku lockdown bekungela economic activity eningi bathembi igwayi sibili ukuthi lizaba nceda ukuthi kube la ma-stocks kumbe la ma-reserves awama-US dollars.
Siyabona ukuthi abalimi bafuna ukuthola imali ethethuthu eyamanye amazwe, kambe lokhu singabona kubangela ukuthi bengathengisi igwayi labo ngobuningi na bebalekela khonokho ukuthi abasoze bephiwe imali yonke abayifunayo kumbe hayi akusoze kube lo mahluko.
Ngokubona kwami abalimi bazathengisa igwayi ungasenani ukuthi imali abayitholayo inlutshwane eyama-US dollars, ngoba nxa sikhangela imakethi yegwayi kulama-regulations amaningi kakhulu okuthi abalimi bayabengelakho wenzi side marketing njengalokho esikubonayo nxa sikhangela umumbu lamanye ama grains igwayi njengoba liletha inzuzo enengu hulumende li regulated kakhulu ukuthi angibona ukuthi abalimi bengagcina igwayi okwesikhathi esiningi ngoba baye bengelaye aba ozathenga igwayi langkhona so kuzaba normal abalimi bazahamba bayathengisa bekhulume le Reserve Bank engxenye babe lo le agreement yokuthi engxenye imali ingengezelelwa ama-US dollars abayitholayo.
Lowo ke ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Sixoxelayo ecingweni eseHarare.
Kuhoza Friday lamhlanje silomculi werumba uAgent Ncube leqembu lakhe lentunungwe Masters abephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi bantshintshe inhliziyo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Insizwa esacathulayo kwezomculo edabuka esikhalangeni kodwa ehlabela ikwele South Africa nansi izethula
ngiqhamuka endaweni yasemtunungwe ePlumtree thina ngomculo indima esengihambile ngicabanga ukuthi leyi enginayo i-album yokuqala sengike ngakhipha nesingle track esikhiphe emalangeni adlulileyo silungela nje ukuthi sikhiphe album eyintsha eyalonyaka ka 2021.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Dali Wami, liloywe ngubani kanye lethi Ungubele. Idlalade balithola njani?
Ofuna ukuzithola ingoma thina si based eSouth Africa inumber zithi 0746964 11 0746964 11.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Singakutsho nje ukuthi abalandeli beqhubeke besupporta bethenga ama-original ukuze lathi sibe lamandla ukuthi siperforme singaphelele emoyeni njengoba kusayi-albhamu nje yokuqala sisaqala ukuthi lathi size nakhona lokhu esilakho.
Uphuma-ke enkundleni u-Agent Ncube ohamba njalo ngegama lokuthi Mr. Phunyuka leqembu lakhe lentunungwe Masters ngale.
Thank you.
Zendaba ebesikhokhela. Sokusesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lingamemetheka ezikolo elizweni jikelele kulandela ukubanjwa leli gciwane kwabantwana bezikolo zesigodini esigabeni seMathepeleland South. Inhlanganiso yezisebenzi zikahulumende ithi kusukela ngomvulo izisebenzi sezizakuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki. Umeli webudiriro idalele parlamente umnumzana Costa Machingauta owebandla le-MTC Alliance umiswe emthethwandaba kamanje eHarare namuhla isetheswa icala lokudlwengula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngo-half past 7 ntambama. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.